Kutshengisa ukuthi ilizwe lethu selihlupheka. Abantu belizwe lethu sebehlupheke kakhulu ukuthi amasotsha yiwo asebamba inkunzi. So ukuthi kutshengisa ukuthi ilizwe lethu lifile and khonoko kwenziwa nguye uMnangagwa ngoba nguye ophethe intambo ezibona ngezombuso kwelethu eZimbabwe. Kwako kwaba lesikhathi lapho abantu beZANU-PF bazama ukuthi bechothoza abeSouth Africa. Umgcini sihlalo we-ANC uGwede Mintashe wathi hayi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe thina singazake sikhangele ku-social media sikubone ezitaladeni eSouth Africa. Wakhuluma ibala elishuthi i-destitution. Sisho ukuthi abantu beZimbabwe sebehlupheka kakhulu vele sebeyiphepheli khonale eSouth Africa. Uzananzela futhi umfowethu ukuthi kudala sasiziqhenya ukuthi ngekhisimusi kubuye umkhifana. Kathi sivele nxa bebuya asisenathemba ukuthi bengabe bebuye besiphathele into ezimnandi ngoba la khona ngale bayahlupheka imisebenzi yangkhona isimlutshwane khona ngale eSouth Africa imisebenzi le. So kulabo xenophobia ngoba ukuthi amathuba semalutshwane khona ngale and khonoko kubangelwa ngumbusazwe okhona beZimbabwe. Umbusazwe onalo okuthi uhulumende uyafaka okungama-bond note esenzela ukuthi abantu bakahulumende babe yibo abathatha amayusa imali engcono eyaphandle kwelizwe betshiyele ozulu ongama-bond note vele ongasebenziyo okuthi namhla kuyabe kuyidola kusasa vele kuyabe kuyi-50 cents imali yangkhona ayilasisindo and khonokho kuletha ubuyanga kwelethu lapha eZimbabwe.
Abanye babikwa befohla nje ngenxa yokuthi amapasipoti ayadula kanti njalo katholakali kalula elizweni. Lithini ngalokho?
Hayi, indaba yamapasipoti vele kudlalwa ngathi laphana. Singathi ukuthi vele basidlala utap-tap. Vele abasiboni ukuthi singabantu basithatha njengebhora vele. I-$360 abayitsho yona leyo umholo ogcweleyo kwabantu abaningi khonapha eZimbabwe nenza ukuthi abantu abaningi abayikwanisi leyo mali. Yikho phela uhulumende wethu behlekwa ngomunye umfana weZambia uJoseph Kalimbo esithi eZambia ipassport i-$20 kanti eZimbabwe ipassport ngelunge njani ukuthi singaze icharge $360 imali eningi soyana njalo kathe sebesithi bona imali leyo imele ifakwe ku-CBZ ibhenki eyayisaziwa vele ukuthi isebenza leZANU-PF njalo kwaba leyinye i-20 USA emele ibhenki. Abantu babuza ukuthi kanti i-20 USA leyo emele ifakwe ku-CBZ ngeyani? So abantu abaningi bacabangela ukuthi hhayi vele udlala ngathi lapha sidila labogulova cabanga ukuthi uhulumende wethu ngowamasela abawubiza ngesikhuthi kleptocratic government uhulumende otshontshela uzulu. Yikho nje okusenzakala khonapha. Yikho sokubangela ukuthi abantu bedliwe zingwenya kungulukudela. Abantu bakithi sebehlupheke kakhulu. Abanye babesithi mhlawumbe njengoba sokulomnangagwa umgabe sowafa wadliwa umuhle umgabe. Kwesinye isikhathi abantu bengaphumula kodwa hayi akula kuphumula kuleli.